imali kayisho zitholakale ngoba okuzayenzakala ukuthi akuvulwe ama US accounts. Ama US account lana uzaphosela US yakho kodwa uyiqinile zwana lokho awusoze uphinde uyitole. Ngoba ebhenki bazakuthi ukuthi hayi ama US akasilawo kahle. Kuye ukuthi la emquba yethu lezele siyijwayele yona la maphepha abasebenzayo angaba khona uwatholi kodwa engakuncedi lutho abuyele kwafana ku-2008 lapho esasitshona siphele khona imali ngemgodla namaswara. Uthi uthole umgodla ngeswaka uzokuthiwa imali yakho yona le ikwanisa inkwayisisodwa nje kuphela.
Manje ngezinye indlela nxa sikhangele singathi sebehlulekile yini ukubusa kumbe khona ukubuya lamachinga angahlenga isizwe seZimbabwe.
Ngingakutsho ngokubona kwami umhlaba uyabala, abantu beZimbabwe bayabala, asibali lokuthi behluleka, vele bazayehluleka ngoba vele sayesukwazi ukuthi bazayehluleka. Thina nje sasimelele nje ukuthi babone ukuthi bazayehluleka, kodwa hhayi kukhanya ngani kwezinkophi kwabo kuvulekile ngoba nanku sithi sebefuna ukuthi uleader of the opposition abe khona ku-government lanxa engengawinanga. Yindlela nje ukuthi hhayi uyababona nje ukuthi amehlo avuleka nje.
Iningi lalikhangelela ukubana ngemva kokhetho kuza kuba ngcono, okunye okuyikuthi yikho kwabangela ukuthi abantu bavotele iZANU-PF lo Mnangagwa. Kodwa-ke sebebona ukubana hhayi amaqhinga abala njalo kulokhu kufana lesikhathi sombuso kaMugabe. Uwena ukubona njani khona?
Sayesibezwa sibili lanxa sayesikhankasa lapho bethi hhayi okaMnangagwa mpheni nje itheme yodwa uzazama. Sitsho nje ukuthi hhayi ungathi esibeke okweminyaka yonke le ekhona 40 years ekhona phana engumsekeli kaMugabe pho singamupha le 5 years kwakuwumbono kaZulu lowo. Kanti-ke uZulu wayembonele umbono omude, athi labe sikwazi nje vele ukuthi yona nje i-3 months 4 months uyayifika nzima lundoda. Nanku nje kakukafani nje 3 months 4 months sesilayini amabhenki, izinto sezikhwelele okuthana ongasoze ukwazi. Akusela muntu okwazi ukuthi namhla into le yimalini uzwa ngaleyo oyithengisayo ukuthi uthi imali engaka. Ungakhangela nje into encane nje njengeCoca-Cola ibiyi-50 cents, kwezinye indawo yi-50 cents, kwezinye indawo 60 cents, kwezinye indawo 70 cents, isiyaphela nje iviki zizothwa dola. Kutho ukuthi akusela muntu okhontrola nje ama-price nje, so wonke umuntu usezenzela nje santana. Kutho ukuthi bona baphunga ubakhona nje ukuthi bayabusa nje ngoba bekhona nje, kodwa hhayi ukwenzakala phandle lapha kabasela control lapho, kabasela umbuso wona lowo nje. Kakufanani thina savela sathi nje ukuthi hhayi ungabe ugqoke ikhamaflazi lembhubhu, kodwa okuzokubusa kulabanikazi bokubusa, kulabanikazi abezomvikela. Manje ungathi ungomvikela uphindephinde uthi ngokubusa kuyakwehlula.
Kodwa mnumzana Mhlanga, abanye besithi asibapheni ithuba, abakadlulisi inyanga ezimbalwa besentanjeni zombuso, okutsho ukubana isikhathi sesesincane ukuthi sithi sebehlulekile. Ungathini?
Lokhu asuye nto yokuqala ukuthi nganti sikhuluma ngo-2008 esake sakubona, ngoba sikhuluma ngendima lapho esike sayihamba. Thina sike seza inclusive government, siku-government laphana umuntu wonke wase wazi-first week, first months, inyanga zilandelana nje washo wazibonela ukuthi madoda lapha sokurayit. Wonke umuntu nje longabala amanye iziphepho ngalaleli le news washo ukuthi hhayi ilizwe selinjani, selingcono.